Okuqala vele esikubonayo sonke siwazi ukuthi it's not within the constitution, and the constitution esayenzayo siyibiza ngokuthi i-constitution yabantu, it's a people driven constitution, but safaka savumelana njengabantu ukuthi sifuna iparlament yethu ingene abantu abanje, kuhlale abantu abanje. Baya bangezelela eyabomama okwakungekho within ama-contributions afakwa ngabantu, wele kwakunoble lokhana kwazi sise ngobomama bayicomplaint balutshwane. But kathesi ukuthi lo umuntu sokumele azefakwa angene laye abe ephalamenti, ayisikho kwakhulunywa ngabantu. That into yokuqala eqakathekileyo, i-constitution esayenza laye abantu abazange bakucabange khonokho, abazange bakufisa. Okwesibili, ama-opposition leaders ethu akhompitha befuna ukulida i-state, bafuna ukukhokhela i-state not ukuya ephalamenti. Akufanani le-Britain, akufanani le-South Africa okuhamba nge-proportional representation. Yikho ama-leaders amanye ama-opposition etholakala ekhona ephalamenti because bangene nge-proportional representation, but laba bangena ngokuthi abantu bazikhethele ukuthi sifuna ubani lo bani lo bani lo bani.
Ye, mnumzana Moyo, wena ubona njani udaba lona?
Ngiyabonga kakhulu. Okuningi sekuthintile ubaba ufuzwayo ukuthi okokuqala into leyi kayikho ku-constitution. Ngizabuyela emuva kancane ngithi mina ama-arrangements wonke ayenziweyo elizweni leZimbabwe kusukisela ku-Lancaster House Agreement kubuya ku-1987 Nita Code, so ufa abantu bakithi ngombhuqazwe, kubuya ku-2008 ku-Government of National Unity, kubuya ku-17 November last year uMnangagwa engena ngekhulu, kuzofika kathesi ekhethweni lona leli osoluzozala ukuthi kuthiwe kuzaba lo leader we-opposition e-parliament. Ngama-arrangements engathi mina ngesilungu abuya by default, not because kuzonceda an ordinary person on the street, but kuzonceda kuphela bona labo okuyabe kuthiwa yibo abazathola khona lokho kumele kwenzakale ngalesi sikhathi. And njalo siyakwazi ukuthi nxa kuthiwa kuzaba lo leader we-opposition e-parliamente, umuntu okukhulunywa ngaye kathesi vele nguNelson Chamisa, mhlawumbe onguye okhale kakhulu ngokuthi urojiwe ku-presidential election. Engicabanga ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzama ukumthulisa ukuthi kufanele umntwana omkatsileyo umkatsela ukungezwa, wasubona ukuthi umntanami seqhubeke lokho ekhala, ubusumthulisa ngesiwithi kunguwo ovele wamenza futhi ukuthi ekhale. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi i-arrangement leyi njengoba ethilo okafuzwayo aso arrangement enziwe ngoba kulento ezabenefit abantu, i-arrangement eyenzelwe nje ukuthulisa abanye abantu ibasayilense kudivethe i-attention yalokhu okuyikho kumqoka. Uzananzela futhi uMnangagwa uzama ukudinga usekelo lwamazwe omhlaba ikakhulu ama-western countries.
Mnumzana Fuzwayo, njengokutsho kukamnumzana Charamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, ukubona njani nxa kuyukuthi kungalungiswa kathesi, kungalungiselwa okwakathesi kodwa wamalangaza?
Hayi, uTharamba duma ubone ngani nxa ikhuluma lathi ukhuluma labantwana abazeli izolo ngamanga obvious wona lawe siwabonayo sonke langaswayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzelwani, wonke kuyacaca ukuthi no lokhu kwenzela ukuthulisa uChamisa kuphela, ayikho enye into afuna ukukhuluma ngayo. And we know ukuthi usiyafika ku-2023 izinto zingatshintsha, kuyaphela kuyinto khona lokho. Akula difference le-position ka-prime minister lani yacreatela uMorgan Tsvangirai at that time, so ukuthathi yena yinto eyenzela ukuthi be yi-permanent arrangement. Hayi, akula qiniso elinjalo. Kumbe ucabanga ukuthi izanu izadliwa ngo-2023 besiba yibo abayi-opposition enkulu bese befaka umuntu wabo phakathi, but still hayi, angadlali ngengqondo zethu. We know ukuthi khona lokhu kwenzelweni, hayi sile iqiniso lelalikhulumayo.
Mnumzana Moyo, amabandla amanye amele athathe nyathelo bani ukuze udaba lolu lungakhanywa ngani kulungiselwa yena uChamisa kuphela?
Udaba lolu luyahlupha baba Gandhi, ngoba okokuqala vele ama-opposition ikakhulu lapha eZimbabwe kungani kuzaba nzima ukuthi kube lento esingathi izayenziwa isenzela ukuthi labazabuya ngelinye ilanga bathole kuthiwa kulomthetho olandelwayo. Ngoba okokuqala kuzananzela ukuthi ama-opposition amaningi nala akade khona ngibena contest layer ama-elections ngabantu abake basebenza ndawonye, ikakhulu abantu abaningi basuke babhazukana beku-MDC. Ngokunjalo engikucabangayo ukuthi uhulumende wezanu PF uyakwazi ukuthi kaningi abantu beZimbabwe babuseka lula nge-divide and rule, not ukuthi ngesisekelo sokuthi kuzo benefit abantu abathize. So ngokunjalo ngicabanga ukuthi akulanto enkulu ezakhinja. Uthilo ufuzwayo futhi ukuthi i-same arrangement efana leyayenzelwa uTsvangirai nge-GNU e-government.